Lokhu kuza ngemva kwezehlakalo ezithile zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba emsebenzini wokuthapha indaba zesililo sobe ngumkhokheli we-NDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai. Umqondisi wenhlanganiso ye-Amnesty International Zimbabwe uMnumzana Kazi Mdzilala uthi bona njengenhlanganiso bakhankasela ukuqedwa kokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba beqala ngayo uhulumende.
Kumele kume khonoko kuharasa ama-media houses kumbe ama-journalists. Esikushoyo ukuthi abantu laba bayenza umsebenzi wabo. Unga-attacka ama-journalists kumbe ama-media houses, kusho ukuthi you're actually violating i-right to freedom of speech, right to freedom of expression, and right to freedom of access to information. Abantu bona labo yibo abantu abenza ukuthi ama-rights wona lawo abe esezwakala ukuthi lathi siphila silawo njengama-citizens. So kumele ehlonitshwe kumbe ama-journalists wona lawo ahlonitshwe lohulumende. Uhulumende ebayekele benze umsebenzi wabo ekhululekile.
Waxwayisa labamabandla ezombusazwe uZilala ukuba behlukane lomkhuba wokuhlukumeza intatheli zindaba.
Abezombusazwe laba mele because bona ngokwabo even nxa kuyukuthi nguhulumende ruling party kumbe ngama-opposition parties, labo they aspiring to be governors. So bemele babe le culture naleyo yokuthi behloniphe amalungelo. So it could be ukuthi nge-opposition party kumbe i-individual kumbe i-company kumbe nguhulumende umele ehloniphe ilungelo lika-journalist, umele ehloniphe ilungelo lomuntu to express himself or ukuthi abe the freedom of speech. Ilungelo nalo limele lihloniphe.
Abe-Young Journalist Association iyoja labo basole kakhulu ukuhlukunyezwa kwentatheli zindaba ngesikhathi ziqhuba umsebenzi wazo okubonakale kakhulu ngalesi sikhathi kubhubhe obe ngumkhokheli we-NDC obona ngezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni yeyoja uMnumzana Leopold Munende usole kakhulu isehlakalo sokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba emngcwabeni kaTsvangirai eBuhera.
Okwenziwa libandla leli elifikisayo ele-NDC asikuthakazeleli thina njengeyoja ngoba sakubona nge-Thursday, sakubona nge-Friday, saphinda sazwa kuthiwa kwayenzakala nge-Saturday and then kwaphinda kwayenzakala eBuhera lapho sowungcwatshwa khona uMoyi uTsvangirai. Thina sithi into le abayenza isiphambanisa umumo ade sesiba ngcono. Ama-journalist ebengasatshaywa sesizwa kuthiwa kuyenzakala kodwa sesiba ngcono. Nxa bona sebekuvusa kuyibo bona abathi bafuna ukuletha i-democracy, bafuna ukuletha ukuthula elizweni ade selizifela lona. Sesibona bona sokuyibo abatshayayo labethu selayo. Asazi manje ukuthi lize leli lizayanga umgqabo wakhishwa yinxa yakhonoko bona sebekuphinda futhi njengeyoja sithi lokhu akufuzanga kube kusenzakala.
UMnende uthi akubonayo yikuba inkokheli yamabandla ezombusazwe kakhulu aphikisayo esazi okuyabe kusenzakala.
Lokhu bakwenza ngabomo njalo bakwenza ngokungafundisi amalunga abo ngoba nge-Thursday lapha kade ngikhuluma khona amalunga awo yiwo aqalayo sibili ukuthi abantu laba abatshayi and then abanye bangena phakathi so kuthiwa futhi abatshayi abakhiphe izithupha zabo sifonthi ayisuke be-ZBC ayisuke bezinto ephazini ayisuke ababhala amanga yini so kuyikwethisela ababhalayo lapho. Thina sithi khonokho vele i-NDC ikwenza ngabomo bona sokufuze bekhulume namalunga abo. Amalunga abo efunde ukuthi ontatheli izindaba kufuze behlonitshwe ngoba nabo bayabe semsebenzini.
UMnumzana Cecil Zwigai obona ngezokuqoqa inhlelo zikamongameli ebandleni uthi ababandla lakhe abavumelani lezokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba.
Zonke azimajournalist andiyo so yenyika abantu vanokuita basa rawo. Mkati mehondo yechikuru.
Akugunyelwa lokhu, intatheli izindaba zilo msebenzi omkhulu ozokuhanjiswa kwembiko. Yibo abangena endaweni ezingangeneki lula, kuliwa kulezinto. Yibo abenza uZulu ako azi okwenzakalayo. Siyakubona kubo Iraq, kubo Afghanistan bekwenza lokhu. Thina njengebandla siyazi ukuba intatheli izindaba zidingakala sikhathi sonke ngoba balehlandla labo abalidlalayo. Sifuna ukudinga indlela zokulungisisa lokhu kuphele ukuhlukunyezwa kwentatheli izindaba zingazi zaba khona njalo izehlakalo zalolu hlobo eziyangisayo. Intatheli izindaba ziqhube umsebenzi wazo kungekho kuphazanyiswa.
Intathelizindaba lenhlanganiso ezivela elungelo loluntu bathi osekusenzakala kuyingozi enkulu, kakhulukazi kulungiselelwa ukhetho lona olwazakalayo ukuba luvame ukuba lodlakela oluqondiswe kuntathelizindaba labamabandla aphikisayo. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.